Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Mphalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abahlano ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro CIRR namhlanje ebuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi imota encane yohlobo le-Mercedes Benz kanye le-Rolli. Abenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization bakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba wokuxhawulana ezimfeni njengendlela yokuzivikela kwisihudo se-cholera ngalesi sikhathi sekhefu. Kukanti uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi kuza kuna izulu elinenye elilolaka lomoya ukuze kuyefika umhlaka 13 kaMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abahlanu ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro CIRR namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi imota encane yohlobo le-Mercedes Benz kanye le-Rolli. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi lingozi yenzakalele duzane lesikolo se-Tickleford Primary eMarondera sokusiya chaya ihola lechumi 9:40 ekuseni. Uthi abalimeleyo bangamachumi amane 40 kanti abalichumi lanhlanu babo 15 bese simeni esibi. Unyathi uthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu kusukela kumhlaka 15 kulenyanga kusiyafika izolo selifike kumachumi phose ayisitshiya galolunye 87. Ngasikhathi sinye nyakenye kwasokubhubhe abantu abedlula ikhulu 102. Unyathi ukhuthaze abatshayeli ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe lezi ngozi. Amazwi akhe asekelwe isiphathamandla lasenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembalami Dube.
Ilizwe lethu imigwaqo yayo ivelela imawu. Sokananzelela ukuthi mingaki imigwaqo okumele ilungise mnengi kakhulu. So izingozi eziningi zibangelwa ukuthi imigwaqo yethu imncane. Ithi imncane njalo eminengi yakhona ilamagodi. Njalo uzafica ukuthi ngalesi sikhathi okubangela izingozi kakhulu laba bantu abayibo abatshayelayo abaphumuli. Osomabhizinisi laba abarana amabhasi lawa bayafisa ukuthi bathole imali eningi ngalesi sikhathi sabokhisimusi ngalesi sikhathi sabonyoyeni. Ngakho-ke abantu abaningi bagcina bephendukisa umuntu ahamba ayephenduka aphinde abuyele futhi engaphumulanga. Khonokhana-ke kuzokuba yimbangela eyenza ukuthi abantu bagcine bengena ezingozini. Njalo okunye ukuthi kukhangelelayo ukuthi ngalesi sikhathi sekhefu abantu abaningi bayasebenzisa mbe bayathatha esingathi yizidakamizwa ezigoqela utshwala. Imihlobohlobo nje yotshwala okuningi okwenza ukuthi umuntu agcine sehamba esephandliwe. Khonokhana-ke kuyabangela ukuthi izingozi zomgwaqo zibe ziningi kakhulu.
Ungathi iyakhanya yini imizamo yokulungisisa imigwaqo le okhala ngayo baba Dube, ikakhulu imizamo evela kuhulumende la kumakhansili?
Xa sikhangela imigwaqo yelizwe kungafica ukuthi nxa kuthiwa kuyalungisisa umgwaqo uhlupho esilalo ukuthi kulungiswa nganxanye kwelizwe. Ikakhulu nxa ukhangela umhlubulo weMpumalanga, hayi imigwaqo yakhona iphosa ilungiswe. Ungakhangela u-Great Bridge Mashingo Harare Road, hayi ngale ziyalunga. Kodwa nxa sikhangela ngapha kusiza ngapha ku-Great Bridge Bulawayo Victoria Falls kugcwele amagodi. Ungakhangela onkayi Bulawayo Road kugcwele amagodi. Ukhangele otsholotshongo Bulawayo Road kugcwele amagodi. So singele sisho ukuthi indawo zilunga zonke kutsho ukuthi ingubo bayidonsela kancane. Okwenza ukuthi ezinye izindawo zisale zinjalo kungalungiswanga indawo zemgwaqo lezi. Kodwa siyabhaba siyabona ukuthi izimota ziyangena suku zonke zivele emazweni athiyeneyo ziyagijima zisuka udorobho ngedorobho zibhadala umatolgate ngale izinali iyabhadala. Imajority yabantu bavele babhadala nge-foreign currency ngoba siyakwazi ukuthi imali yezimbabwe abaningi abayisebenzisi. Kodwa siye sesizibuza ukuthi kanti manje imali
Ngakuxwayisa abathayeli abangacabanga ukuthayela bedakiwe.
Ukhetho ukuthi umuntu nxa esenathile wabhadlwa kashiyane lokubamba isidrayiva anike omunye amncedise udrayiveni. Kumbe nxa ubona ukuthi akula muntu wakuncedisa ungumthayeli uthe wathatha amanzi amponjwana, hhayi wangomthatha ithefu shiya imoto yakho lapho ekhona. Kungudlalele phakathi kwemota kulokuthi ufake abanye engozini. Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nxa umthayeli esethe wangena emgwaqweni engatshayeli ngendlela eqondileyo,
Umnumzana Thembelani Dube, yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7. Inhlanganiso ebona ukulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization namuhla ikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela emkhuhlaneni wesihudo sekholera ngokuthiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni la kweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Embikweni ewethule enkundleni yokuxhumana e-X, inhlanganiso ithi abantu kumele bageze izandla ngesepa ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlanelo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke eZimbabwe kunyanga ezedluleyo usubulele abantu abangamakhulu amabili alamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,533. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo Councillor ka Ward 9 ngobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho, yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo ye World Health Organization ukuze bazivikele.
Ambona mina inkuthazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe, bakhangela moso even eTopeni nakobulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomanimanje asithebenzile nyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba bembuthano abantu bejabula bebaningi, sibone ukuthi abantu bayathola amanje. Saphuma le-resolution yokuthi inezimatshe sesifake 120-hour watershedding, but ngesikhathi sekhefu sonke sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sisadende i-watershedding. Sibone kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Number inyathelo eqakatheke kakhulu elenze i-World Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
Kobulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
Kobulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi bena ngolomchapa into le ingabavakatshela. Le nkuthazo isikhona from lathi njengauma ngisaza kobulawayo, sizame ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba le yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi, kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera, ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izibi?
Sibe nemizamo ethile njengoba sekwazi ama-reference compactors emalutshwane, kodwa sisaqondisa ukuthi sithenge i-6 lokudinga futhi laba abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedisa ukunyani ukubutha izibi lezi sibabhadale. Kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile, I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izini sezivothwa yesikhathi kodwa futhi ngesibeke sibona ukuthi akhangela iCBD ikakhulu emarket kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa nabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibetha koBulawayo into lezo ungazinanzelela into ngemarket koBulawayo lapha kuba kunganjani kule bantu abafakwa laphana for political reason bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga ikubona uBulawayo ungakhayela ku-CPT laphana kasakhangeleki lathi sine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa thola abantu ayajikela khonaphana andiyebo so sikezathi-ke sizazama ukuthi kathesi-ke njengoba sesilamanye ama-candidates alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixumane lawo sinciphisane ngoba yibo abantu abangakwanisi ukusigoqelela abantu baselaba abanye abakhona phana sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa lawo wona labo amanye ama-candidates-ke asijoyileyo ebandla elibusayo.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila kaward 9 koBulawayo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7. Ukuguquka komumo womkhathi kuqhubekela phambili kudala umonakalo lobunzima emazweni omhlaba okugoqela laseZimbabwe. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi luthi kuza kuna izulu eliningi kakhulu elilolaka lomoya kuze kuyefika umhlaka 30 Mpalakazi. Izulu leli eliphuza ukuqala ukuna njalo lilomoya kanye lombane selichiye abalimi abaningi besebunzimene. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezokulima njalo engumlimisi esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriseeds umnumzana Eugene Dube.
Lesi sikhathi esingasisebenzisa ukuthi khona balime njalo futhi bahlanyele njabo lapha nxa behlanyela khona phana ngikhuthaza ukuthi khona kabasebenzi inhlanyele eziphangisayo kakhulu kule hlale eziphangisayo sithetha ama-90 days unezilana nje ukuze babambe umkhathi mina yakhumbula ukuthi khona sisakhula thina sasinxa sisekhaya khonaphana sasiyakudla ihlobo but into emangalisayo athethe ngenxa yokuthinda komkhathi abantu kathesi ngo-December kusathi ku-January kathesi abantu balokhu belima so ngikhuthaza ukuthi khona abalimi bethu kabasebenzi inhlanyelo eziphangisayo ezomumbu njalo futhi balime inhlanyelo ezimela izulu elilithwana nokuthisa ezinjengenyawuthi namabele.
Izulu lilakho ukuthi lingani okwesikhathi eside kuyini okungenziwa ikakhulu sikhangela izifuyo
into enginazeleleka ukuthi la abantu abamnyama asizwisisi ufithe umuntu elenkopho eziyi-100 but ukudla kwezifuyo sithi njengotani isihlahla akusela lutho but uzafica umuntu elokhu ebekezela njalo eleswe ezinjalo so mina bengikhuthaza abalimi ukuthi khona wethe ule nkomo eziyi-10 kumbe ule nkomo eziyi-20 kathinze ezimbili laphana akwazi ukuthi athenge ifidi yenkomo ukuze iy'nkomo zone zana nje azifidi azisupplimente ukuze lazo zikwanise ukuthi khona zingathuvi ngantsho zingawi zingalali phansi ngoba inkomo ingalala phansi ayisavuki khonaphana ukuvuka kwayo sekunzima so asideni inkomo zethu ukuthi khona lazo zigeyinye nazo zibe nomzimba zingagxake kakhulu ukuthi zingagcina zisiwa phansi.
Njengoba izulu liphuzile ukuna yiziphi izilimo okufanele abalimi bezilime?
Into yokuqala nxa belima umumbu kabathathe ihlale eziqalayo eziphangisayo. Okwesibili kabafake amabele kabafake inyawuthi. Inyawuthi lamabele kuyamela ukuthisa kuyamela izulu elilithwana. Inyawuthi lamabele izulu lingahamba khonaphana into ezakalayo into lana isilimo sinesana siyama ukukhula simelela ini uzithule elinye izulu so akusasebenzisi manzi amaningi so sikhuthaza abalimi ukuthi hhayi abafake inyawuthi kabafake amabele ngiyashwarensi ukuthi khona umumbu nxa ungaphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least bathola amahlanga inkomo zabo antu but amabele nenyawuti ukuvuna bazavuna ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake indlubu abafake futhi lamazambane lezo zinto lezo hhayi zizabaphilisa kusasa.
Umnumzana Eugene Dube ingcwethi kwezokulima esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriSeeds ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abebutho leIsrael bahlasele kakubi namuhla eGaza bephosela amabhomba. Lokhu kulandela imibiko yenkokheli yeIsrael izolo eyokuthi bazaqinisa impi eGaza osekuchiye inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations ikhathazekile ngokuvikeleka kwabangahlomanga. IIsrael ithi sekulamasotha ayo edlula ikhulu lengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhidlize indawo eziningi zeGaza, njalo uhlangothi lwezempila kahle eGaza luthi kulabesiPalestina bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,400 asebefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphepheli bazuze ukuthi bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphepheli babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho elesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Ngendlela limpi esibulalise ngayo abantu, kungaba lelakusasa lapho esingabona amazwe omabili edlelana kuhle na.
Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe, bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane.
Okungamisa impi kungaba yisivumelano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yikuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israyeli ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, base beqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israyeli lokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwe amabili abephila ngendlela ehloniphelinye lelini.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silonkosikazi Sakhile Ne ohlala kwele Botswana. Yena ke unceda abaswelayo abagoqela abantwana abangamantombazana abaswela imvunulo yokusebenzisa uma besesikhathini. Uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Yami chisimu ngikho bethi ngoba ngisebenza, anginelisa ngihamba ekhaya ngomsebenzi, but ngikwanisile ukuphekelezela ekhaya, ayenze ngabe kubhizi njalo abantu ngokuningi. lelizwe ngilombona ngana ekhaya abaningi bangkhona bahambango bakhala ngemali lokuthi holiday yangkhona noma banze bahambe itine week yangu bafuna imali yokufisa abantwana so abanye bahambile abanye bahamba reason being abanye bakhala ngemali abanye bahambile ku-right.
Ye singathi nxa sukhangele umnyaka lo obuyayo njengomuntu ohlala khona ngapho-ke eBotswana njengabaningi abadabuka eZimbabwe kuyabe kunjani?
Sikhangelele sisele ukuthi umnyaka lo ozayo ezengumnyaka ongcono umnyaka oba olemali ukwazi ukuthi umuntu asebenzi athole imali ngoba lo mnyaka ebesikiwo hesh bekuyiwudonsa ngamazinga but lo esingena kuyo sikhulume ukuthi kungumnyaka orayithi onokuthi wonke umuntu akwanisi ukuthi asebenzi athole imali akwanisi usupporta abantwana mbela abazalo ekhaya yikho esikufiselayo lezulu ngoba thi sikhuluma izulu yana sisizolo so sikhangelele ukuthi be ngumnyaka omuhle ukwenzela ukuthi
ye sizokuthiwa abanye benu liyanceda lekhaya kakhulu kakhulu njalo linceda labantu abaswelayo akusitshele ngalokho ukuthi linceda ngaphi langaphi.
Emakhaya siyabe sinceda kakhulu njengami ngiyanceda kakhulu abantu abale engibonayo lami ukuthi awenelisi ikakhulu njengalapha engikhona ngiyangikhangela i-situation yomuntu engabe ngibona ukuthi uselesikhathi ehlala lapha akalamsebenzi awenzayo ulabantwana ekhaya akenelisi khona ukuthi ahambe ayebona abantwana during the holiday so ngiyangithi nxa sokukuthiwa zi-Christmas khona phana ngidinga umuntu oyi-one ongabe njalo umuntu sengikwanisa ukuthi nginike imali ngimthengele ukudla ahambe aye ebantwaneni so ekhaya lo nyaka ngikwanisile ukuthi ngikhangele abantu imuli ezimbili njalo futhi but ekushiso sami kumnyaka ozayo ngifuna ukuthi ngidinge lapho engingakwanisa ukuthi ngisapote abantwana abangamankazana especially ama-pads esikolo so angazi uNkulunkulu angasiza umnyaka lesi ngena ko ngifisa ukuthi kube njalo.
Ye abantwana laba ubanceda ngaliphi ngokubona kwakho sibili?
Abantwana laba ngifisa ukubanceda especially abasemakhaya abalabadala abangenelisiwe ukubathengela ama-sanitary pads ibe ngifisa ukuthi ngikwanise ukuthi ngibathengele ngibahambisele atleast bamhambisele ukwazi ukuthi ngitshiyele ama-pads azamthova kose o-6 months la usadinga amanye noma bangaze babe ngu-10 yabokwazi ukuthi ubaphushe for inyanga zonezo kungabanceda kakhulu but laba abokudla ngabantu abasemakhaya emaphandleni endaweni eziphakathi abangenelisi ukuthola ukuthi bazisizele emuva.
Ye manje ubona nzane uzathola ngaphi konke khonokho ofisa ukuthi ukwenzela abantu?
Mina umsebenzi engisebenzayo ngumsebenzi enzala abantu so what I always do always ukuthi lapho engisebenza khona I always get the tips amathiphi enganikwa ngabantu imali zangikhona i-credit angavamanga ukuzisebenzisa ngiyazibeka aside inisa community nxa isekwanisa ukuthi kuthenga ikhombo esibiza kuthi ikhombo ngiyahamba ngiyothenga ikhombo ngiyifake endlini ngiyazibe ngikwazi ukuthi atleast ikhombo for one thing I already got it so yikho engingaxalisa ukuthi ngilwenze for ama-pads abantwana besikolo unless ma ngingatholi umuntu ongangizwela kubalandeli athi hhayi madube thatha nasithubulalayo ngivelele ebantwaneni bakho ngingathaba kakhulu.
Ye abafisa ukuthi bawuncedise bangakuthola ngaphi madube?
Abafisa ukuthi bangincedise bangangithola ecingweni lwami lebhatshwana le-WhatsApp +26 7 7 1 7 0 2 2 7 1 +26 7 7 1 7 0 2 2 7 1 or ku-email yami ethi dubesakhile@617@gmail.com.
Ye phosela okugcina mama.
Hayi ngithanda ukubonga kakhulu abalandeli be-Studio 7 bafisele umnyaka omutsha ahead sithanda ukuthi sikhangele kakhulu omama basemakhaya nabo siyabonga kakhulu ngokuhlala labantwana singabantwana babo sisemazweni basikhuleke kwenze ukuthi impilo yethibendi sikwanise ukuhlangana labo njalo.
Unkosikazi Sakhile ne ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana sigoxe laye eseGaborone. Kwezemidlalo intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha indaba ebezihamba phambili kwezemidlalo lonyaka.
Kube lokujabula okukhulu kubalandeli kanye lalabo abaphatheke kumdlalo wenguqu ngenyanga kaNtulikazi lapho kususwe khona isijeziso esokuba eZimbabwe lingaphatheki kunhlelo zeFederation of International Football Association FIFA. Ekhuluma ngemva kokuba iqembu leZimbabwe limenywe ukuyadlala kwele Botswana ngemva kokuvunyelwa kwalo ukudlala lamanye amazwe, umdlali weqembu lesizwe uPeter Muduwa uveze ukuthokoza okukhulu ngalesi sehlakalo.
Kuyathabisa cause eZimbabwe siyafuna ukuthi sibukele i-national team and nxa i-national team ikhona kuyanceda ama clubs ukuthi ba improve because onke umuntu afudla national team akona umuntu afudla le Zimbabwe siyathaba kakhulu
inhlanganiso ye FIFA ibimisele le Zimbabwe ukuphatheka kunhlelo zalo ngenyaka kanhlola njango 2022 ngemva kokuba kubele ukungenela kwaqhulumende ekusebenzeni kwenhlanganiso ye Zimbabwe Football Association iZIFA inhlanganiso ye FIFA ikhethe i committee ekhokhelwa ngo Lincoln Mntasa ukuba ikhokhele umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe ukuze kube ngomnyaka ozayo lapho kuzaqutshwa khona ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kusenjalo iqembu lenkezi platinum yilo elizamela ilizwe komncintiswano we-CAF Champions League ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa isicoco se-league ukuthi ele Dynamos lona lizaphatheka kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ngemva kokuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup sikhangele umdlalo wekhilikithi iqembu labe siliyisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lidanise abalandeli balo lonyaka ngemva kokwehluleka kwalo ukuyadlala kumncintiswano wezizwe emhlaba ikanti elabesifazane lona liqhube ngcono intatheli izindaba yezemidlalo upraise Dumidlakama uthi kumele iqembu labesilisa liqale phansi ukuze lingaqhubekele phambili siba yinhlekisa
kubo mama khona kungcono ngoba bona bazama sibili baqualifyile ku-Cricket World Cup T20 okusho ukuthi kungcono ama-chevrons wona sokumele kubuyele kuma-drawing boards kuqalise kukhala abafana abadlala kuhle ku-domestic cricket kube yibo abadlala national team
umqeqeqi Houghton nochiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamazwe abalisa Uganda kanye leNamibia kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezo zomhlaba yohlobo lo 2020 ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elaziwa ngokuthi Lady Chevrons lona lisaselalo ithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezo zomhlaba yohlobo lo 2020 ngemva kokunqoba kumidlalo yezwekazi laseAfrica njalo kuzamile liphumelele kumidlalo yeGlobal Qualifier eza kuba khona ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqaga liphutshelise endaweni yeChumi lantathu kumncintiswano weNetball World Cup oqhutshelwe elizweni leSouth Africa phakathi komnyaka bokungokwesibili ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyancintisa kumidlalo yezwe zomhlaba njalo osakhulayo nokuthaba moyo uthi lokhu kutshengisa ukuba ikusasa yalo mdlalo inhle kakhulu
akusiyo into encane ubuyadlala kuWorld Cup and kutshengisa ukuthi italente likhona eZimbabwe
iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqaga lona liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano weAfrica Netball Championships eqhutshelwe kweBotswana ensukwini ezidluleyo leli qembu laziwa ngegama elithi Golden Gems ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini
Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 bebulisa izihlobo labangane bebafisela umnyaka omutsha.
Linjani, linjani lonke. Olibingelelayo ugogo waGP lapha esizinda. Ibingelela ikakhulu abana bami baseGold, uKhonsani Ndebele, uDandebele, uGabriel Ndebele, uSteve Ndebele. Ngiyabingelela lonke labanye njengabe ngibakhohliwe lo mntanami uTerence Ajidi lonkosikazi kakhe lo mzukulu wami u-Alifa bese ngibuya-ke ngapha ngece ngetsholotsho ngale ngibingelele osamlamli othubhoyi ogodisi osano ukuthi linjani khona ngapho lo malume namakhosikazi akhe usabheki ukuthi linjani khona ngapho hayi bakithi ngiyalibingelela ngikhisa umuthi bana lidlale njani lifise lomnyaka omutsha bakithi bathandekayo siyakwazi ukube kubuhlungu izulu ilanga litshisa inkosi sibusisile sise sidlala ikhisa umuthi sabona izulu lilime phela lingayekeli ukulima bakithi bathandekayo engani ngangena umnyaka omutsha lingabaphilileyo lonke
lo ngomunye wabalaleli beStudio 7 ebulisa izihlobo labangane lingakhohlwa uhlelo lwe-live talk olulandelayo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngezifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2024 silu gqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale
si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.